ngithi iphose wonke yakobulawa yamadala namatsha izakamizi khala ezimathonsi ngokunukelwa ngamanzi alengcekeza asuke ezambuzini ingokudubuka kwezititshi lempompo eziwathwalayo. Umhlalo welokithi lemakhwekhwe yomnumzana Stephen Kiwane ukhala ngalolu dubo.
Sithwele nzima ngamasuweji adabuka nsuku zonke and sithi council ekhona kayenzi action ngitsho. Singafa ngomkhuhlane wesihudo ama-typhoid ngoba every day ngaze kubethi bayalungisa bafika phonga uhlokoza kusasa kuvuke kududuluka futhi and ama stitches ezindlini kuyabe kududuluka kugcwala ezindlini imikhuhlane isihlasele. Ungabatshela abakutshethi siyabuya sizolungisa but kuyahlala kunjalo. Siyaqeda 3 months kungayenziwanga lutho uhlezi phezu kwedoti ungala toilet yokungena abantu besiye egangeni.
Unkosazana Nomsa Chumalayo uhlala emagwegwe. Yena-ke ukuthi amanzi alengcikeza agcwele egumeni lakhe egeleza evuza ephuma ezitishini ezidabukileyo.
Nxa kuvuza laphana sabuya sabatshela sahamba sabiza be-residence babuya bayakhuluma labo babuya bevulile kwasala futhi bathe sebebuya bathi khona bona kunjani i-private babuya sebevodwa ngabanika 400 rand bavula still anitabona ukubanzi lobo. Lapha baqeda ukuthanyela khathesi bathela amanzi kungeke uhambe lapha udle but sesisidla kunjalo because uyayisa sesijayele vele ukudla lekaka.
Elokuthini lamagogo njalo ohlangene nomongameli webandla le-EFF umnumzana Innocent Ndibale ohlala kuleli lokithi ukhala ngalolu dubo njalo.
Ukansila kuthiwa ube engaged some few weeks ago but kafuni lokuthi eke zovakatshe ezobona ukuthi udubo lwabantu lungaphi. Labantwana abancane, abantwana bawela phezu kwezititshi ezidubukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besidla. I-disease enjengecholera kumbe i-typhoid any minute lapha kungaba ne-outbreak. Ubaba lapha uziklinele ngezandla zakhe, eklina engela any protection.
Ilokithi le-Country Park liselitsha kodwa izititshi zidabuka njalo nje. Unkosazana Sithokozile Moyo umhlali we-Country Park.
Avele kudabukile amaphayiphi bathi amanzi la adlula lapha kusema-24 kuzoba lokunye lapha eduze lapha ema-16 e-caravan lakho kudabukile amaphayiphi amanzi angikhona ahambela ngalo komgwaqo omkhulu yohamba namabhasi vela kula nto enje bathi abanye bathi bakhuluma layo ukhansila bathi sebekhulume layo kwabayenalomelezfakakabo.
Umsekeleli wesikhulumeli sekhansile kobulawayo ukwenzana bongwengwenya uthi kuningi okubangela ukudubuka kwezititshi zengcikeza.
Imbangela yalapho kuyukuthi kuyikufa kwe-infrastructure singathi i-dilapidated infrastructure kube lokudabula kwamasewer pipes abantu besenza izinto ezitshiyeneyo ezifana lokuthelela izingadi. Kube yi-increasing population sinanzelela ukuthi abantu asebesebenzisa ama-systems ethu baningi kulalokhu okwakwakhele khona and okunye kube yi-misuse of sewer system.
Okugcizelelwa ngumseli kameya kobulawayo ukhansila Mlandu Ncube.
Siyazi izakhamizi phakathi lapha zithwele nzima sibili ngamasuwa kodwa hhayi asihlalanga njengomunicipality sibhizi sibili ukusebenza. Lingakhangela kathesi ungahamba isuwa kakhulu ade sihlupha empophoma mona ngane ensukwini ezimbili iyabe isi-right. Ungakhangela amajaha ayitu abhizi kakhulu laphana duzane le-church esabatheni ukuvula ama-manhole ayiwablokileyo. Njalo sikhuthaza izakhamizi ukubana sinanzelele singabulali izakhiwo lezi zesuwa nxa silima lapha phakathi komuzi.
Abantu abaningi bahamba bezivala amakhala beseqa bevikana lengcikeza ephuma kuzititshi ezidubukileyo esezilesikhathi eside zinukela abantu zingalungiswa njalo besaba imikhuhlane efana le-typhoid kunye le-chorela eke yabulala abantu abaningi kuleli dolobho. Ngimele studio 7 ninikobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.